Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Lamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 12 kuMbimbitho 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, odokotela bakhalala umsebenzi phezu kwesimo sesibhedlela ezingasela mithi lokunye okusebenzisa.
Lapha amadokotela labo bastrikile bakugabaqale bekugost law ngendaba yezimali abazifunayo. Lapha imithi iyadula ngoba eyayitholakala isuka kuma-donors kulezi nsuka kula mithi esuka kuma-donors.
Umongameli wakwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa usethembise ukusiza ilizwe leZimbabwe ngazo zonke indlela enelisa ngazo ezivalisa ukususa izijeziso zenotho.
Kwangu waba the 100 days laphana kwaba nakhona kuqala okunye aphephe ngenofisi. So asikabikwazi enxa kungaba yikukhuluma nje okujwayele kuyikho kwepolitiki.
Umkhokheli webandla eliphikisayo ele-Ideal Zimbabwe umnumzana Tinashe Jonas ubotshwa esithi ufuna ukuyabopha umongameli Emmerson Mnangagwa labasekeli bakhe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Odokotela asebeqede izifundo ama specialist consultant kumbe senior doctors ngesilungu sebekhalele umsebenzi besithi umsebenzi unzima kakhulu ngenxa yokusilela kwezinto zokusebenzisa esibhedlela. Odokotela bePhirenyatwa eHarare yibo asebeqale ukufaka phansi izikhali zabo. Bathi ababuyeli emsebenzini nxa umumo esibhedlela ungalungiswanga ngoba ususedlula okonakala okwakukhona ngesikhathi kuze kukhalale umsebenzi odokotela abasafundela umsebenzi nyakenye. Lokhu ngokwakuqala ukuthi odokotela asebeqede izifundo bakhalale umsebenzi ngoba esikhathini esedluleyo kwandise ukukhalala odokotela abafundela umsebenzi abathiwa ngama-junior doctors ngesiNgisi. Namhla bekuselatshwa izigulane ezidinga uncedo lwesiphangiphangi abathiwa yi-emergency ngesilungu. Kwesatshelwa ukuthi ukukhalala umsebenzi kwabodokotela laba kuzasabalala kufinyelele amanye amadolobho. Umholi wesibhedlela sempilo udokotela Solwayo Ngwenya utshele Studio 7 ukuthi kobulawayo bebengakhalali umsebenzi udokotela. UChris Gande weStudio 7 uxoxela ukansela wedolobho leHarare umnumzana Thamsanqa Nqahadebe ukuze sizwe umumo wesibhedlela osokubangele ukuthi odokotela bekhalale umsebenzi.
Ezibhedlela isimo kasimanga kahle ngoba abantu akabalazimali zokuthi bakwanise ukubhadala imali ezifunakala ezibhedleleni. Lapha amadokotela labo bastrikile bakugabaqale bekugost law ngendaba yezimali abazifunayo. Lapha imithi iyadula ngoba eyayitholakala isuka kuma-donors kulezi nsuku akula mithi esuka kuma-donors. Isimo sangikhona sesibi kakhulu ngoba ilizwe kalisatshengisi ukuthi vele kuya ngaphi. Inhlupho ezigcweleyo abantu sebeswelakala ngenamba enkulu kakhulu emalokishini lapha esikuwo. Sesithola udubo olukhulu wokuthi inkinga zangikhona seziningi kakhulu.
Nxa usithi isimo sibi kakhulu ezibhedlela simi njani, ungasichazela nje ngamafitshane?
Ungaya esibhedleleni ngathesi ungenamali ukuthi u-private doctor wakho akulande kuso, bayakufika bakutshele kuphela ukuthi lapha singakukhangela sikunike incwadi yokuthi uyahamba wedwa uyozithengela imithi enje enje sebekuphumisa. Yisisimo esikhona kathesi, uyozibonela wedwa wena.
Manje bona abantu belokhu behamba inezibhedlela ezinjalo?
Abantu ye, uma ungakayi khona awungazilutho ukuthi kuyini indlela ozabanjwa ngayo. Uyaphonga ukuhamba ngoba sisijayele ukuthi uyahamba esibhedleleni uma ungagula. Kodwa yikuthi ungayafika khona ngale lawo esizubonela wethu ukuthi laba bantu akabalancedi abanika lona. Siphonga ukuphenduka lawe ngoba ula ndlela ongayiyala ngayo ukuthi uziphendukele uma bekutshela ukuthi siyasila mithi kambe uyozithengela imithi enje engakunceda kwesikhatshanyana otherwise simelele ukuthi izinto zizwa njini.
Lo ngumnumzana Thamsanqa Hadebe, ukhansila wedolobho leHarare, ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekhonale esigodlweni. Umongameli wakwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa usethembise ukusiza ilizwe leZimbabwe ngazo zonke indlela enelisa ngazo ukuze lithuthukise umnotho walo. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ubonge uRamaphosa ngokuchothoza izijezo zenotho athi ziqhubekela phambili zisinda umnotho weZimbabwe. Umnangagwa uthe uhulumende wakhe uzaqhuba inhlelo zokuguqula isimo esikhona kwezombusazwe kanye nakwezamabhizinisi ukwenzela ukuthi abafuna ukusungula amabhizinisi bevela kwamanye amazwe benze lokhu bechelesile.
The creation of an environment which welcomes business and investments from both local and international investors remains high.
Ukulungisa umumo okhuthaza ukusungulwa kwamabhizimisi kanye lokuletha imali evela kwamanye amazwe kuphezulu kwenhloso zikahulumende wethu. Kwezombusazwe, uhulumende wami uzalondoloza ukuthula okuyikho okuqakathekileyo ekweneliseni inhlelo zethu. Sesiqalise uhlelo lokukhulumisana lamabandla achiyeneyo.
Kodwa uRamaphosa ubuye wakhuthaza umnangagwa ukuthi alungisise inkinga yezixhosha osamabhizimusi baphandle ukuthi bazosungula amakampani eZimbabwe. Lokhu kugcizelwe ngumnumzana Thembelihle Sihwa, yena oyizifundi sezenotho ekolishini le-University of Science and Technology, othe uhlelo olufana nokubambela abankampani ingxenye yesabelo kuxhotsha osamabhizimusi bakwamanye amazwe ukuthi basungule amabhizimusi eZimbabwe.
Ya sesuzwile sibili umhlangano okade khona phakathi kukamongameli lo mongameli we South Africa uRamaphosa. Uright sibini ufuna ukuvumelana laye ngoba ukuze abantu abafuna ukuzoinvesta elizweni bebuye sibili kule mithetho eminingi abayesabayo njalo ingalungiswa maybe bengaqalisa ukubuya.
Izindaba yomsakazo weZBC unkosazana Judith Makwanya akasekho, ubele iminyaka engamachumi amahlanu lanhlanu i-55. UMakwanya ubhubhele esibhedlela se-Avenues ngemva kokutshaywa inhliziyo. Ubesaziwa ngokuloba indaba eziphathelane lokuhamba-hamba kwamnumzana Robert Mugabe sangumongameli welizwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthumele imuli yakomakwanya amazwi enduduzo.
Lelikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Umkhokheli webandla elincane eliphikisayo ele-Ideal Zimbabwe umnumzana Tinashe Jonas ubotshiwe izolo esetheswa icala lokuthuka umongameli Emmerson Mnangagwa njalo uzalala esitokisini futhi lamuhla. Igqwetha lakhe umnumzana Danford Halimana utshele iStudio 7 ukuthi uJonas ubotshwe izolo esendleleni esithi uya ehofisini kaMnangagwa ukuyambopha kanye labasekeli bakhe umnumzana Kembo Mohati lomnumzana Constantino Chiwenga. Wengeze wathi uJonas ubotshelwe icala lokuthuka umnangagwa emazweni agoqela awethula emsakazweni we-SABC nyakenye. Uzamiswa emthethwandaba kusasa. ukubotshwa kwakhe kuza ngemva kokubotshwa komunye njalo esilisa obikwa watshela umsekeli weZANU-PF wayegqoke isikipa esilomfanekiso kaMnangagwa ukuthi kamthandi umongameli. Umthetho wokubopha abantu abachothoza umongameli lo wawusetshenziswa nguhulumende kamnumzana Robert Mugabe kakhulu. Ukuhlaziya lolu daba, untungameli ngenkomo weStudio 7 uxhume olwela amalungelo oluntu njalo engcwethi kwezombusazwe umnumzana Zenzele Ntebele.
Uzacabanga ukuthi Mnangagwa wade engena embusweni laphana wathi yena seletha okutsha uzalalela abantu, abantu bamele bebele inkululeko yokuthi bekhulume abakufunayo. Kwahlala isikhathi-ke abantu bengabothwa ngokuthethisa umongameli welizwe, but bona sebeqalisile njalo ukwenza khona ukuthi abantu babothwa ukuthi abathethise umongameli welizwe. So kuyasidengisa sobala ukuthi kulutshwana kakhulu okutshintshile ngenxa vele kukhona, ngoba isikhathi esiningi uhulumende kaMnangagwa uyakhuluma ukuthi sentshintshile kasayenzi lalokho, but bephinde ngekono kwakusenzwa ngomgabe, ngoba ngesikhathi sakamgabe abantu abaningi babotshwa bebotshelwa-ke ukuthethisa umgabe.
Abanye babo uNdebele bengathi kumele kube le migomo kodwa khonapho, ngoba bakhona abanye abathukayo mpela abathethisayo okungelanhlonipho phakathi. Ungathini ngalokho?
Kule esikhiweni okuthiwa yi-thin line phakathi kokuthi kuthiwa umuntu uthethisiwe njengomongameli lokuthi unika amalungelo okuthi bekhuluma abakufunayo. But isikhathi esiningi zathukuthi abantu babotshele ukuthi kuthiwa umuntu uthe uzonda uMnangagwa, umuntu uthe yilokhu nalokhu. Nizananzela ukuthi even yena uMnangagwa wathi ngena wayisola imithetho yena leyo, wathi imithetho emele ikhitshwe, kodwa nangu-ke sebeyisebenzisa. So I think kumele sikhangele ukuthi nxa kuthiwa umuntu uthethisile uyabe ethethiseni njani, la imithetho ekukhayele khona. So ukuthi kungathiwa umuntu uthethise upresidenti, bona ngani into ehluphayo, ngoba upresident is a public figure okumele
umthethwandaba waphezulu ngesikhathi sika Mugabe wethu la isinqumo esasisithi ukuthuka umongameli akumelanga kube lecala, kodwa ubaba uMnangagwa waphikisa leso sinqumo ngesikhathi engumphathi ntambo obona ngezemithetho. Okwamanje amagqwetha athi azabuyela njalo emthethwandaba ngodaba olufanayo, ubona ephumelela na?
Ambona ngani balakho kakhulu ukuthi bephumelele, ngoba uzananzela ukuthi nxa umuntu engumongameli welizwe akumelanga vele ukuthi uthwele icala ukuthi uthethisiwe. And uzananzela futhi ukuthi bonke abantu abahanjiswe ekhoti mhlawumbe abafika ama-300 owakuthiwa abathethise umongameli welizwe, akula ngisho nomuntu oyedwa owagwetshwayo, bonke batshona bephuma. Bona ngani amagqwetha angahamba e-constitutional court eyi-challenge indaba yona leyo, kule chance yokuthi bangayiwini.
Lo umnumzana Senzele Ntebele, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, ubexoxa icingweni lontungameli inkomo weStudio 7 ekobulawayo. Siphinde saxoxa njalo lelunga leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma, yena othi abantu abethuka umongameli kumele bebotshwe bejeziswe.
Zwana mfowethu, into le ibaluleke kakhulu kakhulu kakhulu, asonto omele siqhuthe ugatsha ngayo. Singabantu abavela esintwini, siyakwazi ukuthi nobana wonke umuntu omdala uyevele engumzali wakho. Ukusithi wena unje ungatholakala uthethisa ngothuka ubaba ngumama elakhelane laye, ubujeziswa okufanayo lokuthi uthethise owakho ubaba lomama. Ihofisi kamongameli welizwe ihofisi esuka ku-constitution eZimbabwe. So nxa wena uza kuthi wena ahloniphane ama-rights ami lani lani lani, kodwa ungafuni ukuhlonipha ihofisi esuka ku-same constitution aleyo ebambe ama-rights akona lawo futhi, uyawufunda ukuthini? Namhlanje sihlezi lapha sikhangele ubaba uNelson Chamisa uzama ukuncintisa khona angena abe ngupresident. Sithi kona-ke mhlawumbe ngelakhe thize ukutholile ukuba umongameli esehofisi naleyana, abantu bezanupresidenti bemthuka, kungaba yinto eqondileyo nayo naleya. And ilokuzeni impendulo eyodwa elungileyo yikuthina akulunganga. Uyabona ukuthuka lokuchothozela kwana sithi ngesiNgisi criticizing yinto omele sizazi ukuthi zithiyeni.
Yebo, bakhona abathi uTinashe Jonas usuke edlulise amalawulo ekuchothozeni umongameli Mnangagwa. Kodwa kulalo njalo obotshiweyo obikwa etshele umsekeli weZANU-PF obegqoke isikipa esilomfanekiso kaMnangagwa ukuthi akamthandi uMnangagwa, licala elingabotshela umuntu yini lona lelo babuchu?
Le indaba okhuluma ngayo yanto abona ukuthi indaba e-specific engazi ukusuka njani ehamba njani ukuthi umuntu ezafike ekubothweni khonapho. Ngobantu abona nxa abantu sebekhuluma unomzane bavamile vele ukuthi bafuna ukukhuluma i-one side ye-story kuphela, yena le ezaseva yena umuntu yena lo kuphela. Ingasakhulumanga yonke izivale sikhangele le-two sides ngoba akulandaba engela-two sides. Kulekalekani isayidi leyinye isayidi. So wonke amasayidi lana angalalelisisa kuhle kuhle kucubule kuhle uzathola ukuthi kona layo emhlawumbe uphume edlulisa amalawulo kumbe uezelo kwanasho ukuthi kona i-potential yokukhoza i-fight ngoba mina nxangesigoli isikipa samesana ungaqasa ukuchelela njalo andilami ngomuntu ngingacona ngizonda.
Lo ngumnumzana Joseph Chuma ilunga lebandla lezanu PF sixoxela ekobulawayo. Kusenjalo inhlanganiso elwela amalungelo oluntu e-Human Rights Watch ithi ukudingisisa ekwenzileyo kuveze ukuthi kufe abantu abalichumi lasikhombisa kwadlengula njalo inani elifanayo labesifazana ngesikhathi yamasosha lamapholisa ekhahlamiza abantu phezu kokutshengisela okwenzakale ngenyanga kaZibandlela. Embikweni ewethule namhla inhlanganiso le ithi njalo ukuhlukuluzwa kwabantu ngohulumende kusaqhubeka elizweni. I-Human Rights Watch ikhuthaze amazwe ayakhelane leZimbabwe ukuthi angenele kumiswe ukuhlukuluzwa kwabantu lokuthi njalo kube lophenyo phezu kokubulawa lokuhlukuluzwa kwabo libutho.
Yebo 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 mtsakazo muhle mina ngumaigobe umsakazi weStudio 7 ngithanda ukulinqusa lonke kuhlelo lwabasakhulayo always the connection ngo8 ntambama. Namhla sixoxa ngokwenziwa ngabatsha abenza imisebenzi yezandla okuthiwa ngesilungu ngama startups. Omunye wabo ijaha elafunde nas uFarai Musendo olenkampani elenjongo yokubutha amaplastic ewagike kuphume amafutha awe diesel lokunye okuchiyeneyo. Sizwa njalo ukuthi umphathi ntambo obona ngezemfundo ephakemeyo uProfessor Amon Murira usanda ukuthi uhulumende usenikeze amakolijini amahlanu imali efika izigidi ezinhlanu eyokuthenga imitshina ezabe isetshenziswa ngabantu abafunda izifundo ezihambelana lohlelo lwemfundo ye-science, technology, engineering kanye lesam mathematics. UProfessor Murira uthi inhlelo ezizaphuma emakolijini lawa ezifana lohlelo lukaMusendo zizasetshenziswa ukuthuthukisa umnotho welizwe. Yini umbono wenu mayelana ngesenzo sikahulumende? Nxa lifuna ukungena kuhlelo sithumelele umlayezelo kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo 8 PM. Bye bye.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amazwe abalisa Australia lele Singapore asemise ukusetshenziswa kwendizamtshina yohlobo lwe-Boeing 737 MAX 8 kulandela ukuwa kwendizamtshina yohlobo lolu e-Ethiopian Airlines kwafa abantu abafike phose amakhulu kulo amabili. Usomlomo wedalela Senate leMelika unkosikazi Nancy Pelosi uthi ukuzama ukususa umongameli Donald Trump ngevoti elithiwa yi-impeachment ikuchitha isikhathi ngoba umnumzana Trump engasemuntu olesisinto. Ulandela ukulobelana izivumelwano zokusebenzelana ndawonye lele South Africa namhla eHarare emhlanganweni wesithathu weZimbabwe South Africa Bi-National Commission, umongameli Emmerson Mnangagwa uthe kusobala ukuthi imizamo yokuvuselela umnotho welizwe iyaphumelela ikakhulu kunhlangothi zokulima, ezokwenjiwa kwemigodi kanye lezokuvakatsha. Ukuze sizwe ukuthi ngempela kulenguquko kwezokulima na, sixoxe lomeli wemakhokhoba edalele iParliamente umnumzana James Sithole okukomiti ebona ngezokulima kuleli dale njalo engowebandla leMDC.
Kuzathatha ke isikhathi ukuze thina iParliamente thina kukomiti sikubone khonoku ke ukuthi ngeqiniso ngeqiniso izinto ezenzakala izinto ezihambekayo. Ngikhuluma kunje ke namhlanje besiphatheke besinquthe labo sithi khona ama association kumbe abameli babalimi ikakhulu abalima igwayi ngoba siqhakathekisa igwayi ngoba igwayi yilo isilimo esiletha imali yakwamanye amazwe esithi foreign currency ngoba sinazela ukuthi kathesi ubuzima obuselizweni kakhulu ikuthi siyaswela imali evela kwamanye amazwe ukuze sikwanise ukubana sithenge izinto eziqhakathekileyo ezidinga ukuthi sisetyenziswe phakathi kwelizwe esiqondana ahlanganise ipetrol amafutha okuhambisa izimota imithi yokulathwa kwabantu lokunye nje okuthiyeneyo so esikwenzeleke namhlanje besibabizile lalokho okuthiwa khona itobacco i-marketing industry marketing board so besibabuza ke ukuthi bazilungiselele okungakanani ukuze sibabuze ukuthi banayo yini imali eyaneleyo ukuthi bethenge igwayi elivela ebalimini njalo bazanelisa yini ukuthi bethenge kungela kuphuza ukunika abalimi imali zabo imfanele zabo njengalokhu esiyake sikuzwe ke iminyaka edlulileyo bathe bona bakhangelele ukuthi isivuno salunyaka isigwayi sizabe siphansi
ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Walter Sunungule Mbongolwane uthi akufanelanga eleZimbabwe lithabele phezulu ngoba iParliamente yeSouth Africa isazohlolisisa lezi izivumelwano.
Siyazi ukuthi izivumelwano eziyophuma kule Financial Commission zifanele ukuthi ziyochubungula njalo eParliamente zibonakale ziyinto elungele abantu baseSouth Africa. So ngalokho asibone ukuthi abantu abo bangavumelana into ezathi ifika eParliament South Africa bayichithe. IParliament South Africa izoba nemigomo nemibandela ukuthi isakulu okuhambisana lokwamalungelo abantu ezinto ezinjalo. So sibona engaliye bangavumelana kodwa ukuthi kufakwe phansi ku-implement akusoze ku-implement.
Ingcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Masimba kuchera uthi kufanele uhulumende enanzelele ukuthi inotho yakhe ayihoqoluzwa ngamanye amazwe.
Ayisinto entsha le eyokuthi kulaba bilateral commission. So iSouth Africa yibona njengani khona ingathuthuka kule nxa i-economy yeZimbabwe iphansi. Angiboni ukuthi nayo iSouth Africa ingafuthi i-economy yayo iphansi. So baye besenza ama-policies athuthukisa i-economy yabo abe-South Africa at the expense of the Zimbabwean economy.
Umnumzana Sithole uthi khona kuzacaca kuhle ikomiti yakhe ingacubungula okuningi ukuthi eleZimbabwe limi ngaphi kunotho yezokulima.
Okwakathesi ngingathi mina kungaba nzima ukuthi ngithi okukhuliwe ngumongameli kuliqiniso yini kumbe kahle uqiniso kodwa sizake kuzavela ke ngokuya kwesikhathi kodwa okuphume namhlanje kube sobala ke ukuthi isivuno sethu sizabe siphansi ngenxa yendlala okungani kuhle kwani kwezulu kodwa okunye ndithanda ukuthi ngikutho futhi okwenzakaleyo ikakhulu i-TIMB leyo esithi khona ngesilungu yi-regulatory authority emsebenzini yokulinywa kwegwayi encwadini esasibabhalele yona sicela ukuthi bebuye bezonika lokhu esithi khona ubufakazi lesithi i-oral evidence kukhanya babuye bengazilungiselelanga so okutsho ukuthi khona kasisatholanga futhi okuningi kibo bazaphenduka ke ngolunye usuku sebelakho konke ke okufaneleyo okungasincedisa ukuthi sithathe izinqumo kumbe senze ama-recommendations kulabo abakhokhelayo leParliament yonke kusiya ke ephambili.
EleZimbabwe lisanda ukulobelana izivumelwano ezifanayo leBotswana njalo umongameli walelo lizwe umnumzana Mokgweetsi Masisi wachasisa ngemva kwemihlangano ukuthi imali izafinyelelwa ngosomabhizimusi belizwe lakhe abafuna ukusebenza eZimbabwe yathi ngohulumende njengalokho okwaphuma kumaphephandaba elizwe. Uhulumende uthi useqinisile ubudlelwano lamanye amazwe njalo ulwisana lezijeziso ezetheswa eleZimbabwe ngumanyano we-European Union kanye lelizwe leMelika ngoba isithi zibuyisela umnotho welizwe emuva. Ngokuqhamuka ingxoxo mpikiswano yabantu bokuza kwele South Africa ngemva kokuba isiphathamandla sebandla le-ANC njalo engusiba lukhulu premier ngesilungu wesabelo seGauteng umnumzana David Makhura ethe abavela kwamanye amazwe badume ngamacala athile kukanti njalo ezibhedlela sebebaningi okokuthi izibhedlela sezisindwa. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
I'm very concerned that in some specific crimes specific nationalities of foreign nationals are involved. Drugs, there's specific nationalities involved in drugs.
Ngikhathazekile ngokuthi kumacala athile kulezi zalwane zawamanye amazwe okwaziwayo ukuthi yizo eziwadalayo. Kulabaziwayo ukuthi yibo abathengisa izidakamizwa. Kube khona abadala amacala alodlakela kugoqela ukubulala lokubamba inkunzi imoda ezithwala imali.
Layiwa amazwi kaMnumzana Makhura asetshiye umphakathi udabukene phakathi. Abanye besithi limqotho kanti abanye bathi inkulumo eyingozi. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Sipho Dube uthi le inkulumo yokuzama ukuzidingela amavoti ekhethweni oluzayo.
Angeke kuthi abantu beganga kuthi ngabantu bangaphandle noba waphakathi. Umuntu uyisikhange eyedwa. Hayi ngokuthi ubuyaphi noma kwezenjani. Ngoma sithi yabhekana khona beSouth Africa bakhona vele izigange zalapha.
Kodwa ke sinye isizalwane seZimbabwe uMnumzana Mfanelo Sibanda uthi liqiniswe elaziwayo ukuthi inkunzi esabekayo ebanjwa ngitsho libalele emalokishini agoqela iHillbrow, Beria leUvel yenziwa ngabadabuka eZimbabwe. Uthi kufanele abenza lokho bazinuka amakhwapha hatshi kwala ukusolwa bona besona.
Iqiniso vele abantu bakithi bayona la eSouth Africa. Ungathi uyabheka izidume ezifuma everyday masiphuma la eSouth Africa zenziwa ngabantu bakithi, bebulala abantu bakithi futhi bese kuba ngumthelela ngoba babulala nabo abantu baseSouth Africa. Yikubona ukuthi abantu beSouth Africa abaningi uma bekhuluma bagxeke kakhulu abantu baseZimbabwe ikakhulu ehlangothini lwakithi futhi emathebeleni.
Kusehlakalo esenzeke lo nyaka sokubulawa kwamalunga emuli ayisishiyagalombili abetheswa icala leli izizalwane zeZimbabwe. Wayengiphathe indaba ogatsha lozamapholisa uMnumzana Fikile Mbalula waveza ukuthi ababamba imota ezithwala imali inkunzi behlomile ngababe ngamasoja eZimbabwe. Kanti kumphathe indaba ogatsha lomapholisa uMnumzana Bheki Cele uthi imbiko yababulela umlingisi owaziwayo uSibusiso Gwinana bemthathela umakhalekhukhwini wakhe lokushini lesosha nguve ngeviki epheleleyo ukhombisa ukuthi kungaba ngabakwamanye amazwe. Umgcinihlalo we-African Diaspora Forum uMnumzana Vusumuzi Sibanda uthi abaphikisani lalokho okuthiwo uMakhura ngoba ubengasoli abokuza bonke kodwa ekhuluma ngobufakazi obuphuma emapholiseni asezibhedlela.
Kube ngathi abantu bokuza jikelele bahlala besenza amacala wathina kunamacala nobugebengu obuthile obenziwa yizizalwane zamazwe athile. Kanti njalo uma ekhuluma ngendaba yasemtholampilo uPremier uthe yena bakhulumisana nalawo mazwe ukuthi akhokhe hayi ukuthi labo bantu abagulayo bajikiswe bangatholi usizo ezibhedlela.
Kulabanyeka bathi besabela ukuthi ukuphindwa-phindwa kwalezi nkulumo ikakhulu iziphathamandla ze-ANC kanye ne-Democratic Alliance kusazoqhubeka njengoba kuyisikhathi sokulungiselela ukhetho bese kugcina kudala ukuhlaselwa kwabantu bakwamanye amazwe. Mele Studio 7, Johannesburg, South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.
Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Odokotela bakhalala umsebenzi phezu kwesimo sezibhedlela ezingasela mithi lokunye kokusebenzisa. Umongameli wakwale South Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa usethembise ukusiza ilizwe leZimbabwe ngazo zonke indlela enelisa ngazo. Umkhokheli webandla eliphikisayo le-Ideal Zimbabwe ubotshwa isithi ufuna ukuyabopha umongameli Mnangagwa labasekeli bakhe. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa yenau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.